uzwile lendaba iyangikhathaza mama ubofunda ukulinda siyeza isikhathi ungasabi mama uvaleka lapha kulunga mama ukuthetheka lana kuqwala la ivili liyajika ubokaphela ubolunguza
uqaphele konke okwenzayo emuntwini ungako jikele uqaphele konke okwenzayo emuntwini ungako jikele uqaphele konke okwenzayo emuntwini ungako jikele uqaphele konke okwenzayo emuntwini ungako jikele
sizama sama sama nemilo sifuna ukubona nokuthinto sama sama nempilo sifuna ukubona lokuthinto la 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 sama 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 nempilo sifuna ukubona lokuthinto la 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 sama 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 nempilo sifuna ukubona lokuthinto
Okay.